Uhlangothi lwezempilakahle luthi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8498 asebahlolwa batholakala bele COVID-19. Luthi kunani leli sebefika phose inkulungwane ezifanayo 7995 asebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuthi abedlula amakhulu amabili lamatshumi amahlanu 251 sebabhubha. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abafika izigidi ezingamatshumi amahlanu 50 million asebahlolwa batholakala bele COVID-19. Abedlula isigidi 1.2 million sebabulawa ngumkhuhlane lo. Abezempilakahle bathi umemetheka ngamandla umkhuhlane lo emazweni achiyeneyo ngoba abantu bayehluleka ukuzivikela. Udokotela Gary Shaba uthi eZimbabwe abanye abantu kabasalandeli iziqondiso zohlangothi lwezempilakahle ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibona lokhu kubangelwa yikubana awuzange umemetheke ngendlela ekade sicabangela yona. Okwenze kwaba njalo yikubana abantu babelandela izimiso ezazivele zikhona. Osoza kwenzakala manje yikubana umkhuhlane lo usuza kumemetheka ngesiqubu esikhulu. Nxa sikhangela kwamanye amazwe anjengabo Italy labo Britain asebuyelile ku-lockdown ngenxa yokuthi asesiba labayithi yi-second wave of infection, okuvezwa ukubana inani labantu asesibela lo mkhuhlane lo usungezelela.
Udokotela Shaba uthi akumelanga abantu bayekethise iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ngokunjalo lakithi lapha sikhangelele ukubana kuza kuba lento efana nayo, ukubana sizabona inani kumbe ngithi ama-cases of abantu abale-COVID-19 iza kungezelela. Lokhu kubangelwa yikubana abantu sebeyekethisa. Ungakhangela emjoveni, ebhasini, nangendaweni zokuthengela izitolo, abantu sesisiya sibuthana, sesiya sibambana sibaningi. So kusiba nzima ukubana umkhuhlane lo ubambeke ngendlela kade ubambeke ngayo. Osokuza kwenzakala ukubana sesizabona iningi labantu lisiba lawo.
Umnumzana Mlungisi Dube ohlala kobulawayo uthi kunengi okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ezafakwa yinhlanganiso ebona ngezemikhuhlane emhlabeni wonke jikelele eye-World Health Organization.
Kodwa ke sibe sesinanzelela ukubana abantu abaningi eZimbabwe sihlala siphakathi kwamalayini, sinanzelela kakhulu endaweni ezinjengamabhenki, sinanzelela ukuminyana kunjengasezintweni ezinjengamabhasi, ama-public buses, ozubukho. So izinto zenezi lazo izinto okumele kukhangelisiswe ukubana kuyalungisiswa ukubana kungahlali kulamalayini, kungahlali kuminyene endaweni ezinjalo ukubana umkhuhlane lo ungamemetheki phakathi kwelizwe.
Udube uthi abantu kukhanya engani sebephila lo mkhuhlane we-COVID-19.
Ngoba sasinanzelela nxa i-COVID yayiqalisa uzwe nxa kubhalwa kumanyuzi ukubana endaweni enje sokulama-10 cases abantu bekhangele bedanile sebeyethukile. Kodwa kwamanje ama-cases noma engabe phezulu abantu mbona sebakuthatha ukubana into leyo sizaphila silayo ukuze kutholakale i-vaccine kumbe kutholakala umuthi walomkhuhlane. Kodwa ye sikunanzelela ukubana abantu ama-mask yokusanitizer bagcina ngakho.
Ikomiti ebona ngokuvimba umkhuhlane we-COVID-19 elenhlangothi ezimbalwa ezikahulumende ikhangelele ukuthi izakwenza imikhankaso emaphandleni lapho ezethulela abantu indlela ezijiyeneyo zokuzivikela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.